Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kaMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Izimoto eziningi ezenze ama-accident ezisebenzana ezithina ama-family cars ezemuli kumbe ama-credit cars bendisibona ukuthi abashayeli abaningi nxa beyishayela laphana bayehamba ngesenza ngokufunekisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19 ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ingani iyadedambijana. Okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso ama-signs and symptoms.
UZulu uyaxwayiswa ukuthi angayekethisi ekuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha. Abatsha kwele Zimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathwele nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi. Abantu abaphose bafike ikhulu 92 babikwa befile kusukela mhla ka 15 kusiyafika umhla ka 26 kaMpalakazi, kwalimala abaphezu kwamakhulu amathathu 333. Leli nani likhuphuke ngabantu abangamachumi amabili nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo oka 2021. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ingozi zomgwaqo eziningi ezenzakalayo ngalezi nsuku zilakho ukuvinjwa aluba abatshayeli bengahamba ngonanzelelo ngoba eziningi zibangelwa yibuchapha babanye abatshayela benathile kumbe abayabe besephula imithetho yemigwaqo ngokutshayela ngesiqubu bese cina bengqikilana lemota eziphambanayo. Unyathi uchasisa kabanzi ngengozi zomgwaqo.
Sithole ukuthi kusukela mhla ka 15 December kuze kube mhla ka 26 December kufe abantu abangu 19, kulimale abantu abangu 333, njalo ama accident esiwathelileyo i-1285. Singananzela ngo 2021 sibe le 1726 ama road accidents, abantu abafileyo 72, abalimeleyo 337. Izimoto eziningi ezenze ama accidents ezisebenzana ezithina ama family cars ezemuli kumbe ama private cars bendisibona ukuthi abatshayeli abaningi nxa beyishayela laphana bayehamba ngesenza ngokufunekisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic. Abanye bayabe behamba bezama ku-overtake lapho kungafanelanga khona, njalo bangenza njalo sesiba lama accident. Abantu bayafa, abantu bayalimala. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi bayenze lokwanekuthi ngesikhiwa i-self introspection, ukuthi nxa behambe emgqaqweni akumelanga abantu bayenze santando, akumelanga abantu bayenze lokwane ukuthi thina over excitement. I-holiday lokho isiya phambili kude kube mhlaka 1 January. So sicela kakhulu abatshayeli ukuthi mele bachayele ngonanzelelo njalo bazinde impilo emgqaqweni.
Kwini lina elikwenzayo njengamapholisa ukuncedisa abantu ukubana bachayele okulengqondo emgwaqweni?
Sina ama-campaigns esilawo, sisebenza la Trust State Council, the Ministry of Transport and Infrastructure Development, labo abanikazi bamabhasi sisebenza lawo futhi ukuthi umuntu wonke kumele akhulume lezwi 1, umuntu wonke kumele abambane sivinde ama-accident. accident emgwaqweni.
Ama breathalyzers la elilawo kuleli kefu ayasebenza yini njalo kulabachayele selibabambile bechayela benathile utshwala?
Singakhangela abantu esibathelileyo behamba bedakiwe balutshwane njengoba iholiday isiya phambili sizabona after January 1, 2023 ukuthi kuyabe kuninjani. But kathesi abantu esibabophayo izimoto ezitholayo kukhanya nabantu labanesithi abahamba bezimoto ezemuli ama-private cars yibo ababulale abantu abaningi.
Kulo dlame njalo ezindlini abantu benganatha okudakayo kumbe basebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sekhefu balimazane, lonyaka kumi njani khonokho?
Njengoba ikhefu lisiya phambili njengokutsho kwami siza linikeza imiko eminingi after mhlaka-1 January 2023 lapho siyabe sikhangela ukuthi ama-domestic violence cases esiwatholileyo ngesikhathi sekhefu yami njani njalo lama-accident lamanye amacala ahlanganisela imeda irobbery lokunye sabe sikhangela ukuthi uhambe njani ababophiweyo abafileyo abalimeleyo. So sicela ukuthi umuntu ongami kuze kube mhlaka-1 January 2023.
Ukhona yini umbiko ongawupha abantu abalaleleyo kathesi ukubana benze njani ikakhulu nxa besemgwaqweni?
Iproblem esinayo nxa abantu behamba bezimoto emgwaqweni, abantu baphonga ukuthatha izinto besendele fane sithi taking things for granted. Abanye bayabe betshayela ngendlela yenesithina reckless driving. So sicela kakhulu ukuthi abatshayeli balama-license. Umuntu ole-license kumele atshayele ngendlela ephezulu, ngendlela eyenza ukuthi kube le-road safety. Hatshi ukuthi umuntu uyatshayela etshayela laphana uyalimaza abantu, uyabulala abantu. Uyabona imoto ehamba njengaloko esitholileyo wani okuthi shwali ukuthi uyabe etshayela imoto yakhe esephuma emgqaqweni uyatshaya abantu abahamba ngenyawo. Lo utshaya abantu abangu-7 kwase kwafaka abantu abangu-2 watshaya jalinye imoto kwafa umuntu oyi-1. So uyabona ukuthi abatshayeli kumele batshintshe indlela abatshayela ngayo emgqaqweni.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli seZimbabwe Republic Police esixoxe laye eseHarare. Uzulu uyaxwayiswa ukuthi engayekethise kuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha, njalo aqhubeke elandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization. Lanxa inani labatholakala belegcikwane le-COVID-19 labalahlekelwa impilo selinganeno, uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba uZulu elizweni engasazinaki kangako iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 osekukhathaza abezempilakahle kanye lohulumende. Abezempilakahle bathi abantu sebeziphatha ingani selwaphela lolu bhubhane elizweni, kanti lokhu elusakhona. Bekhuthaza uZulu ukuba azinakekele ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavame ukubuthana bejabula bendawonye. Isiphathamandla kuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelanwa lula kukhansili yedolobha leHarare, uDokotela Michael Vere ngomunye wabakhuthaza uZulu ukuthi angayekethisi ukuzivikela ku-COVID-19.
We also need to boost our vaccination coverage. Currently, for Harare, we are around 39-40%.
Sekumele sithuthukise inhlelo zethu zokuthi abantu bayehlatshwa lelo jekiseni lokuzivikela. Kunje eHarare sikusilinganiso se-39-40% kulabo asebelihlatshiwe okwesibili. Akusisimo esihle leso. Ngakho siyakhuthaza abantu ukuthi baye loba yiphi iklinika bayehlatshwe. Kuqakathekile njalo ukuba labo osekumele bayelihlatshwa kwesithathu bakwenze lokho.
Kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla sezempilakahle uMnumzana Dumisani Chabangu.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19 ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ingani iyadedambijana. Okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama-signs and symptoms. Kodwa abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela ngoba akwaziwa lapho ezavuka khona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Rafael Masiye uthi kumqoka ukuba umuntu wonke alandele iziqondiso ezabekelwa amazwe omhlaba ngabe WHO kanye lohulumende.
Kuyadingakala ukuthi abantu bazame ukuzivikela kuleyo corona. Nxa umuntu esebantwini lapho kulabantu kunabaningi agqoke i-face mask, umuntu azame ukugeza izandla njalo nje.
Unkosikazi Sithandazile Ndlovu waseHarare yena uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuzinakekela kulo mkhuhlane, kakhulukazi ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lanxa uhulumende wayekethisa kuziqondiso okumele zilandelwe ngabantu.
Balandele zonke izinqumo ze-COVID-19, baqhubeke begeza izandla, besanitize, begqoka lamamaski. Uzulu kalandele yonke imithetho ye-COVID-19 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki njengokwayenzakala kweminye iminyaka edlulileyo.
Kunsukwana esanda kwedlula, abequla labaphathi intambo baqonqosele uzulu ukuba azindakekele ngalesi sikhathi sekhisimusi. Lokhu bekumunyethwe embikweni owethulelwe intathelizindaba ovame ukwethulwa ngemva komhlangano wedale labaphathi intambo owekhabhinethi okugcina lonyaka. Ngumphathi intambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa.
Uzulu kanye lomuntu wonke jikelele kumele aqaphele ngalesi sikhathi sekhefu njalo aqhubekele phambili ukuzilondoloza.
Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba abangamachumi amabili lambili batholakale belaleli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Baveza njalo ukuba sebesedlula kancinyane amakhulu amabili alengxenye enkulungwane asebatholakale belegciwane le-COVID-19, 259,969 asebatholakale belegciwane le-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngomnyaka 2020, abedlula kancinyane njalo amakhulu amabili alengxenye enkulungwane babo, 253,862 basinda kiwo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,635 sebalahlekelwa ngumphefumulo. Ngelanga lekhisimusi babikwa bese befika phose izigidi ezinhlanu 4,951,747 asebehlatshwe kabili ijekiseni lokuzivikela ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 271 beye bayahlatshwa okwesibili, abedlula kancinyane isigidi 1,279,583 sebengabathole elesithathu elebooster ngemva kokuhlatshwa kathathu kwabedlula kancane inkulungwane eyodwa 1,112. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abatsha kweleZimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathole nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Bathi njalo lumnyaka ka-2022 ubenzima okwengeziweyo okwedlula eminye iminyaka ngoba umnotho welizwe ubungamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi umnyaka ka-2022 ususiya emaphethelweni, abatsha lokhu bekhala ngokuthi umumo ubungabamelanga kuhle ngenxa yokuba imizamo yokudinga indlela zokuziphilisa ibingaphumeleli. Kunje, inani labatsha abangelamsebenzi seliphezu kwamachuma ayisikhombisa ekhulwini 60% umibiko ekhitshwe nguhulumende, okutsho ukuba kwabatsha abalitshumi abane kuphela yibo abasebenzayo. Abatsha bathi lokhu kwenza ukuba elakusasa labo lingacaci lapho eliya khona nxa bengaqhubeka beseZimbabwe. Omunye wabatsha othi lumnyaka ubumthwalisa amagapha avuzayo nguMike Mathe ngoba engazange athole loba isikorobho esincane.
Ama-industry njengokathi esalibona avaliwe bengasivulela ama-industry bevula imisebenzi kuyabanrayi kuyabe kuzasincedathi phambili.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo uVincent Hadebe na othi udla imbuya ngoluthi.
Kungekho right kakhulu because andithenganga lutho ngoDisemba wonke lo from January ngisebenza kahle but isalary mphiwa but andithenganga lutho. Imali yonkathi iphele ezikweledeni nandala amanithi athi emaningi. Akho mina ndikanza ama-project. Besides ukuthengisa thiwa umntwana omncane grade three ekuthengisa ukuchaza kumele abe sesikole bantwana.
Abanengi bakhala ngokuba uhulumende akala namizamo yokudinga indlela yokuba abatsha labo bathole amathuba ukuze basizakale empilweni. Kodwa isiphathamandla esibona ngendaba zabatsha unkosikazi Kathy Convent uthi uhulumende uzaqala njalo uhlelo olwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo oluzabe luhlukene loluka-2007 olwalugoqela ezombusazo njalo lusephula amalungelo abantu. Lokhu kwamukele ngenjabulo ngosakhulayo owezanu PF umnumzana Munashe Mthutsa.
Alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza. Ngoba uyananzelela ukuthi imisebenzi kumbe ngathi izakhiwo ngesilungu infrastructure development abeseyibekile elizweni leZimbabwe kusukela ngo-2018 iyamangalisa.
Kodwa abatsha bebandla eliphikisayo ele-CCC bathi akusoze kube lempilo enhle nxa ibandla le-ZANU-PF lingaqhubeka libusa. Omunye wabasakhulayo abalomqondo munye,
ukungazwanani nokungahambelani komthetho yelizwe i-constitution nemthetho yenziwathwa ngama-sub-laws kuyenza ke ukubana ke kube le nkinga.
Lokhu kusekelwe ngomunye okumsebenzi wezokubhalisa ukuvota umnumzana Libert Moyo othi elakusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ngakho sithi isolution esilayo, ipower esilayo is to express our concerns through the ballot. Yikho ngikhuthazela nje ontanga bonke ukubana barejiste ukuvota, bavote, badefende ivoti yabo. So kuqakathekile ukubana singena ku-2023 sidefine i-future yethu, sibe part of the future by making sure that siyarejista ukuvota.
UVincent Hadebe laye uthi ukuvota ngenye yezindlela abatsha abangaguqula ngayo isimo esiselizweni.
So sesikhalele ukuthi maybe next year sesikhula ama-elections singavota, maybe lo msebenzi singavuleka.
Kodwa uSteven Sibanda uthi kwesinye isikhathi kumele abatsha bengameleli ukunxuswa kwezombusazwe nakwezomnotho.
Kumele abantu besebenze ilungelo lelo ukudlala indima yabo mayelana ngezokhetho. Into zokhetho yinto ezililungelo lomuntu wonke oyisizalwa selizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu labo abasebekwanise iminyaka engu-18.
Sekube lendlela eziningi zokuhuga abatsha ukuba babhalise ukuvota ezifana lohlelo lweproject Vote 263 olukhangelwe ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka ka-2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zakulezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Abatsha abaningi eZimbabwe bakhala ngezizathu ezibavimba ukuyabhalisa ukuvota loba ukuncinisa kukhetho ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha ukuba bavote. Abekhomishini yeZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu ezicintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduze labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indizamtshina kwele Melika jikelele sezimiswe kukanti ezinye azihambi ngesikhathi ngenxa yesimo somkhathi webusika obuye lokuna kwesnow okulolwaka. Ugatsha olubona ngemisebenzi kwele Melika lithi imisebenzi endaweni zokudlela isibuyele kuzinga elalikhona ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID lungakaqhamuki. Kulinyanga edlule kubikwa indawo zokudlela lalapho okunathwa khona utshwala zingeze imisebenzi edlula inkulungwane eziyisithupha zamakhulu 62,000. Umcimbi wabemidlalo yamasiko lokunye oweSlam Party lonyaka ungene kumnyaka wesine lokhu wasungulwayo kwele Nigeria. Lumcimbi osungulwa ngenjongo yokunika uZulu walelo lizwe ithuba lokulandisa ngembali lamasiko abantu balelo lizwe kusetshenziswa imidlalo yokulingisa umculo lokunye. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuba athuthukise ukulandelwa kwemithetho engaguqukiyo njalo nje ukuze kunqotshwe impi yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Iziphathamandla zonke zikahulumende zikhuthaza ukuba zizimisele ngokugcweleyo kulimpi ukuze kulwiswe inkohlakalo esikuzinga eliphezulu njalo eselivimba intuthuko yomnotho welizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uchaze ukuba imali engamadola eMelika angaba phose ngamabhiliyoni amabili, i-1.8 billion, iyalahleka mnyaka ngomnyaka ngalomkhuba wenkohlakalo. Ingcwethi ezicubungula ngezenotho bathi kunengi okungenziwa ukuthi umnotho welizwe ubuyele esimeni sakudala kulwiswe linkohlakalo. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini eleNational University of Science and Technology eNUST elikobulawayo, uthi eleZimbabwe lilahlekelwa yinkalakatha yemali engasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuliqiniso ukubana ilizwe lethu lilahlekelwa izigidi zezimali kulendlela eziningi ezinganqotshwa ngayo uduko lobugwelegwele elizweni lakithi. Nanzelela lokubhasopa indlela zokuphuma kwempahla elizweni lakithi. Sinanzelele kakhulu ukuphuma kwendizamtshina ezingekho emthethweni bese kusizwa lokuqiniswa kwemithetho yokulandelela imali lapho ukuze kwenze i-investment yakithi ibe lohlonzi yikuqiniswa kwemithetho yenaleyo ekhangelane lokugcinakala kwempahla esingathi ngama-property rights.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi ilizwe liyaphela kulokho kukhulunywa ngento eyodwa ingalungiswa.
Imali elahleka ngenxa ye-corruption ibizavusa izikolo, izibhedlela, yakhe imigwaqo, idale imisebenzi, yenze ilizwe lakithi lisebenze ngendlela efaneleyo, ezomnotho zivuke. Kodwa ngenxa yokuthi imali yalahleka akulalapho kuyiwa khona, ilizwe lizaba ngumlotha liphele du. I-corruption ukuthi iphele kudingeka uhulumende ozonda i-corruption, ongayifuna ukuyizwa ilwisayo ngayo yonke indlela engakhetha ukuthi ole corruption ngumuntu ovela kuliphi iqembu. Okwamanje akula corruption elwiswayo, kuyakhulunywa ngayo nje.
Umnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla elibusayo eleZANU PF, uthi ukuhuga abantu bangaphandle kungelabuqili yikho ukuzavusa umnotho welizwe.
Konke lokho singakwenza ukutheni sivuselele umnotho welizwe yikuthi sithi huge abangaphandle, ukuthi si-attract ama-investors, ukuthi indawo yethu, ilizwe lethu libe yilelane elingela corruption, elingela umsebenzi yenkohlakalo. Sivule njalo njengoba vele umongameli uhlezi sitsho ukuthi Zimbabwe is open for business. Sivule amasango ukuthi ama-investors abuye. Kodwa sicreate umumona lwano ocho ukuthi ama-investors ahawukele ukubuya ezo-investor. Silungise imithetho-thetho eminye enqabela ukuthi ama-investors abuye elizweni.
Umnumzana Mduduzi Shumba, isizalwane seZimbabwe, uthi kuyadanisa ukuthi iZimbabwe ilahlekelwa yimali eningi ngenxa yenkohlakalo.
Zindaba ezisa ubuhlungu lezi ukuthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi kangaka ngenxa ye-corruption. Kuzisa ubuhlungu ngoba ilizwe liyastruggle, izisebenzi yaziholisa ngokwaneleyo, imkhonomi wethu awuthuthuki. Ngakho nxa sikhangele iZimbabwe ilayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa ke sikufisayo ukuthi ngabe siyathola abantu abayibo abakhulu bakhona abayenza ubudlwangudlwangu lobu bebotshwa bevalela ejele isikhathi eside. Mbona ngani kuzakhuthaza abantu, kuzayenza abantu beyekele lobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Nelson Mutsonziwa, obambe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu kukahulumende, u-prosecutor general uchaze ukuba umhlaba wonke ulahlekelwa ngamadola angamatrillion amathathu eMelika, i-$3 trillion ngenkohlakalo ekhona. Kuthi i-Afrika ilahlekelwa ngamadola angamabhiliyoni alikhulu lengxenye, i-$150 billion ngomnyaka ngomnyaka. Lokhu ukwethule ngeviki ephelileyo ekhuluma labasakhulayo abafundiswa yinhlanganiso e-Transparency International Zimbabwe. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wenhlanganiso le, uMnumzana Thafadzwa Chikumbu, yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi inani labadabuka eZimbabwe elibhubhela libuye lingcwatshelwa kweleButswana lisiya liqonga ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhambisa izidumbu ekhaya, abanye sebesungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngesikhathi befelwa. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bulenani eliphezulu labeZimbabwe abagcina bebanjwa ngamandla ukungcwaba abemuli kweleBotswana ngenxa yezinswelo zokuhambisa umuyi ekhaya. Indleko zokuhambisa isidumbu sisuka kweleBotswana sisiya eZimbabwe kubona imuli eziningi zisekela izihlobo zingcwatshwa kweleBotswana. Ngokubona isidingo sokubambisana ngesikhathi zobunzima, enye inhlanganiso yezalwane zeZimbabwe kweleBotswana eyebambanani Social Club isithenge inqola yokuthwala izidumbu zisiya ekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiso leyo Mzana Titus Nxumalo uthi inqola leyo izaphathisa ekuthwaleni izidumbu.
Yikho ke itrela leyi oyibonayo siyidalele khonokho ukuthi besile nkinga yokuthi nxa sokumele sithwale umuntu simusekhaya, ama-trela around kule ndawo umuntu yabe ibhokisi lingakwani, umuntu ahambe inyawo ziphume phandle. Pho ke umthetho waleli lizwe awukuvumi lokho, kumele angeniswe phakathi, avalelwe phakathi, umuntu ahambe elele kuhle. Yikho ke siyacela ukuthi ababona abayibonayo le trailer babekwazi sesile trailer engabancedisa abantu bakithi bangakhathazeki kakhulu.
UNxumalo uthi inhlanganiso yebambanani siphathisa abantu abaningi ezikhathi zezimfa bekhathazwa ukuthi kulabantu abaningi abangcwatshwa ngendlela engelanhlonipho.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwa eButswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani, siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nxa kufanele simncedise njalo ngesimncedisa kakho simncedise. Sikhona ke zihlobo zami sisimele isizwe, sibamele abazukulu, sibamele abantwana, sizimele izihlobo njengendlela esakhe ngayo emakhaya. Yindlela esiphila ngayo kuleli lizwe leBotswana.
Esinye isizalwane seZimbabwe leBotswana, uMnumzana Stanley Ncube uthi imizamo efana leyebambanani iqakathekile ngoba kulenani eliphezulu elabantu bekhaya elingatholi ukungcwatshwa okulenhlonipho.
Okusijabulisayo abakithi ukuthi kukanengi abantu bakithi belala ngokuthula, sishele ukuthi singabanceda kanjani. Sicina sisiyacela kubabusi bakuloli lizwe ukuthi hayi bakithi, sicela balalelishwe kuleli ndawo. Njalo sokunje sokungcono bakathesi sokuza sithi lathi kusinike ubuntu ngoba kathesi sibe silenhloni njalo kusiyanyisa, kusenza sikhanye singabantu bahawulayo singelazihlobo, abantu bakithi begcine belala egangeni. Kunjalo nje kathesi hayi izihlobo kathesi ekhaya sebeza kwanisa ukuthi bakwanisa ukuthi bangcwabe abantu babo okulesi sindo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ilohlelo lokuhambela zonke izalwane zeZimbabwe endaweni ezithiyeneyo kuleli lizwe ukuzwa inhlupho ababhekane lazo. Okunye bekuyikuphathisa ukuthi bathole amaphepha ukuze kube lula ukuthi bafinyelele usizo endaweni zempilakahle, njalo benelise ukuthola uncedo lapho bedlula emhlabeni uma bengela maphepha aqondileyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kweleBotswana.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela obe kubhekane labasakhulayo lonyaka, kungabe ngezombusazwe, kungatholakali kwemisebenzi, kwezomnotho lokunye. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sitha sidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 p.m. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.